Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 omgqibelo omhlaka 28 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti?
Ekoneni lokuthi umuntu wayesuka kwelinye ikona esiya kulelo kona wayehamba sibili mhlawumbe esuka ngesuka kubo 10 kilometers ukuthi ethatha isithuthi kulokuthi beye kuba sendaweni engani isesenta.
Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba semaNdebeleni.
Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November oegadadi amaqhawe akithi nje wonke ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa.
Lamhla silengxoxolo nobhala jikelele welinye lamacele ebandla le-PDP umnumzana Gordon Moyo ngokwenzakala ebandleni leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kusiyavalwa ihlandla lakuqala lokubhalisa amagama bekulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisileyo esigabeni lesi nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Sixoxe lomela iBinga South edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ukumbuza ukuthi kungaba kuyini okubangela lokhu.
Lokho kuliqiniso Gande ukuthi inombolo zethu eMathebeleland North okwakhathesi kaziphumanga kufezi yakuqala le kaziphumanga ngendlela kade siyikhangelele. Ngoba ngokukhangelela kwethu inombolo bekufuze ukuthi ziqanse ngoba kube labasakhulayo abaningi akade mhlawumbe bengabhalisanga ngomnyaka ka-2013 phakade sebefikisile iminyaka yokuthi bebhalise ngalesi sikhathi. Kodwa inombolo zethu hatshi zehlile. Ngingakupha nje umzekeliso weBinga as a district ehlanganisa ama-constituents amabili iBinga North leBinga South ngo-2013 besihlezi siku-63,000 abantu ababebhalise ukuvota. Kodwa khathesi kusiyafika ngemva kwayizolo lapho kugcine khona i-phase 1 lay ngikhangelela ukuthi inumber zeBinga district ama-constituents omabili ingabe nje ibe phansi kumbe phezulu mbijana kwe 60,000 okutsho ukuthi sehlulekile ukufika kunumber ka-2013.
Kanti vele kuyini okungaba kubangele lokho?
Okwakuqala nginanzelele ukuthi khona abezithupha labana abaqala ukudlula kwakufuze ukuthi bebe yibo ababehamba phambi kwalaba abe-registration abokubhalisa. Indawo ezaba kuphase 1 zahlangana nokunzima ukuthi i-department ya-registrar yathi ngena laphana yangena isithi yona iyabhadalisa izithupha. Ngesikhathi sekulungisisa lokho uhulumende kwasekudlule amalanga akwana amaviki amabili mhlawumbe abantu labana vele sebesukile kwamanye amawadi. So lamawadi amaningi alabantu abalokhu bekhala ngezithupha abalokhu bakhala ngama-birth certificate isizathu kuyikuthi labana abantu bafika bebhadalisa bona uhulumende wakumele ukuthi.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele eParliamente ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu usisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Obulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Leti Baraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emotional and Central, Shamba, North Le South, Ekurube North, Mount Darwin East, Le South, Le Rushinga, Emotionaland East, Uzumba Maramba, Maramba Pundu, Uzumba, Urewa North, West, Le South, Emarodera East, Le Central, Emotionaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Eben, Emachevaland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Emachevaland South, Ematovo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Derengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Minyaka yonke ngayona le inyanga inhlanganiso yamasiko eyemhlahlo wesizwe sikaMthwakazi iyananza impi yeGadade engenye yezimpi ezokugcina ezenziwa ngamabutho enkosi uLobhengula labahuquluzi benotho. Lo umnyaka umbuthano lo uzananza amaqhawe wonke jikelele awesigaba sikaMthwakazi. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano.
Ake ngiqale lapha, mina ngingugumete uZwelibanzi, induna yakoMthwakazi. Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadade, amaqhawe akithi nje wonke apho ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa, okuyikuthi ke sixoxa bonke abantu bakithi abalapha koMthwakazi babekhona. Siye sayenzela kobulawayo manje, senzela ukuthi mangabe sifika lapha bangabe besedlula besiye emanxeleni besiya kuthi, ngoba silabadala phakathi kwalinto, abadala basuka babuye babekhona, manje kuba nzima ukuthi baphume bahambe. Abangaphandle bonke South Africa botshana langaphe ngaphe siyabancusa labo ukuthi babekhona ngaleso sikhathi. Siyadinga ukuthi uMthwakazi wonke nje idigwaqa.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Mina angikatholi kahle ngaphakathi, kodwa-ke zikhona impela. Ngiyacabanga ukuthi ezika-City Council ezikahulumende bengingakatholi kahle ukuthi iziphi laziphi, ngoba basemkhankasweni wokuthi ba-invite abantu nje wonke babe bekhona.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umcimbi lo uzaba kusenziwani?
Cha, umcimbi nje kuhlangana sikhumbula amaqhawe akithi wonke akhona, mhlawumbe lokusitshela ukuthi ngobani, ngoba ingane zethu azibazi abaningi, azikwazi lo mlando wakithi. Yiwe siyabe siwulanda nje umlando ubophuphu ogadade abazinduna zonke indawo zakithi siyabe sizivala nje ngokuhlangana kwazo, ukwenzela ukuthi sikwazi ukubeka phansi njalo ube semlandweni ukuthi laba kuthi naloba singathi ngesesidlule emhlabeni bahlale beyazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba manje into zethu zonke ziyalahleka ngalesi sikhathi sanamhlanje.
Labo ke abafa ngempi yokugcina le eyalethu uzibuse, liyabakhumbula yini?
Babe bekhona ngaphakathi esweni kakhulu, bona abadlula emhlabeni abakhothomane njengomqabuko, ngababala bonke nje abadala, Edward Omhambi, babaningi abantu bakithi abadlula emhlabeni ngale nto yempilo. Cha, ngiyaqhuqhuzela nje abantu bakithi ukuthi mhlawumbe ubuthana kwethu mangasihlangene kuzasisiza, ngoba manje abantu bakithi laba abaphansi babebona ukuhlangana kwethu ukuthi siyakhala, ukukhala kwethu sikhumbula zonke izinto zakithi ukuthi kazibuye kithi, labo basivulele izindlela. Lokho esikwenzayo qhubekele phambili, esikuphazamisayo basixolele, ngoba singabantwana siyacela ukuthi kwenzeke kahle ngendlela eqondileyo.
Leyo ke yinduna kaMthwakazi eseSouth Africa, umnumzana Zwelibanzi Gumede, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba kuvembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje engisefila busi lapho engixoxa khona le sakhamuzi sakulendawo umnumzana Mayibongwe Msimanga ngamalungiselelo okulima. Ngiyawamukela kuhlelo Msimanga.
Hayi, lami ngiyabonga abo bantu bami.
Sebeqalisile ukulungiselela ukulima abantu abanenge endaweni ezichiyeneyo njalo selike lana izulu khona ngapho eFilabosi kuyini okwenzakalayo?
Sesiqalile babantu kanele ukugebha iziduli sithwala lemiquba njengoba nje namuhla izulu lisina lapha eFilabosi okukhangelela ukuthi siyabe sesichithiza imiquba esiyabe sesiyithwalile leziduli ukuze silime kuphumelele kulokhu esiyabe sisikulimayo bantu bamele liyakhiza njengokuthi ingcema sikhangele ithi emavikini ezayo kuyabe sekumile kakhulu ukuze silime njengendlela esalima ngayo ngomnyaka ophelileyo.
Baningi asebefake imiquba?
Baningi sibili kakhulu sibili abantu bamele.
Ukubiya liyagamula izihlahla kumbe liyathenga amawaya lifensele?
Siyathenga amawaya but imali zesuka zibe ziningi kakhulu okungangokuthi sithenga amagampoli nje singaqedi izihlahla but siyagamula izihlahla sithenga amawaya kodwa imali ziyaqhubeka zisilela okungangokuthi sithenga amawaya ayeneleyo sibe sesigcina sesithatha amahlahla ngoba imali eZimbabwe zingatola kahle.
Inhlanyelo ke iyabambeka yini?
Inhlanyelo iyabambeka but abanye bayayiseka ngoba imali zingatholakali.
Wena suthengile?
Mina senzamile kodwa ayiyeneli ngokuqondileyo.
Ngeyani oyithengile?
Ngeyomumbu babantu kambe ngicabanga ukuthi mina izulu lingana indlelana ngomnyaka ophelileyo.
Ibiza malini yona?
Echiphileyo yangikhona sithola ngamadola emelika angaba ngu-28 okusho ukuthi $28.
Lizulu elidumayo leli?
Lizulu kodwa noma liduma abantu bameli kodwa alilo okuqondileyo.
Mhlawumbe lisendleleni liyeza, angithi siyaqala nje isikhathi Msimanga.
Lisendleleni liyeza, sililindele kodwa leke lidume so lingani.
Khona ukulima lilima ngani? Ngamathalakita, ngenkomo, ngamadonki?
Ngenkomo bantu kameli hlanganisa lamadonki.
Ziqinile yini inkomo?
Lo nyaka kungcono ba ngomnyaka ophele izulu limile babantu kameli okungangokuthi sikhangele ziqinile sinxa sithi siyazikhangela ukudlula iminyaka leyinye edlule ngoba izulu belingani.
Kahle kahle khona kuyini elikulima kakhulu khona ngapho eFilabosi?
Ngumumbu.
Amabele ke?
Amabele sike sawakhangela ma singakhangela iminyaka engaba mithathu kumbe emine edluleyo ikhe besikhangela khona emabeleni kodwa thina sazijayele ukuzilimela umumbu.
Ngomnyaka odluleyo bayitshayile inala abantu abaningi, wena wenze njani?
Mina ngikhangele ukuthi ngithole amathana angafika angu-4 kusiya kwangu-5 kuphela.
Bengawukudla wonke ilemuli kumbe amanye uthengisile?
Amanye ngithengisile, bengingeke ngize ngiwadle wonke aphela.
Nxa uthe wathengisa kanjalo uyayithola yini imali yokukhusela imuli kahle kahle?
Ngiyayithola kodwa angiyitholi yenele ngoba eyinye iyaphuza ukubuya, ngithi sengiyithola sengidala izikweleti ezinye.
Uyabe uthengisele ngaphi khonapho ku-GMB?
Encane yangikhona bengithengisele ku-GMB kodwa eyinye ngithengisele abantu ngoba noma silima sibo bonke esithi singalima sithole.
Hayi khona kunjalo Msimanga. Sikhangele indaba yokuvundisa umhlabathi, ukhulume ngokuthi lifaka umquba. Imvundiso yokuthenga yona i-fertilizer liyayithenga yini, liyayifaka la?
Siyayithenga babantu ngameli kodwa imali zokuthi zithenge eyenelayo ayiyeneli.
Ibiza malini yona?
Angakhangelisisi ukuthi ingabe isenza malini. Mina ngizazela okweminyaka edlulileyo, okwaliminyaka angikakhangelisisi loo nto ngameli.
Hayi, siyabonga Msimanga. Ngiyalizwa mpela liyaduma ngaliyana ngokuqina liqinile lilime li-Chinala.
Hayi, yikho esikukhangele liyasazi kumbe lizaduma liphinde lihambe abantu ngameli.
Hayi, liza kuna Msimanga. Siyabonga, bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, nami ngiyabonga abantu ngameli.
lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lesakhamuzi sasefilabusi umnumzana Mayibongwe Msimanga. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ngukama
hayi siyabonga ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamagcele ePeople's Democratic Party iPDP. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Siyabonga.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kuhamba njani ebandleni njengoba sibona ukubana umnumzana Tendayibiti yena uthi elokhu ekhokhela ibandla.
Ah, lezo sokuzindaba ezindala kakhulu. Sokwadlula lokho. Abantu bezimbabwe sebekhangele okutsha ukuthi siyangathi. Umbango phakathi wethu kawumelanga uthathe isikhathi uqedele abantu bezimbabwe isikhathi sabo. Savumelana ukuthi siyehlukana. Basuka bahamba, bakwamukela ukuthi bahambile. Sesilomkhokheli omutsha nayo lebandla lakhe. Ngaye lebandla lakhe, lathi lebandla lethu. So kanibona ukuthi ungaba yinto esingabe lokho sisakhuluma ngayo nalamuhla. Abantu bezimbabwe sebefuna ukubona ukuthi kanti siyangaphi njengoba kumnyama phambili kunje.
Manje njengoba lavumelana ukuthi liyehlukana, kungani ibizo lebandla lokhu lifanana laleli elikamnumzana Tendayibiti?
Hayi, ukuthi amabizo ayafanana umbuzo kumele awuphendule yena ngoba nguye owathiya iparty wasuka wayajoyina enye iparty. Umbuzo angawuphendula yena, thina kasingeke simphendulele ukuthi kade wahamba waphinda wazama ukusebenzisa ibizo lethu ephathini na ekwenye iphathi. So hayi, lokho kumele kuphendule yena, thina angeke simphendulele.
Ukubambana kwamabandla ukwenza umanyano, kungani yiko okuxabanise amabandla? Lina likubona njani khona?
Ya, lapho ubuza into enkulu. Kube ngumnyama sibili kabhanana ukuthi ngesikhathi kufanele amabandla azembusazwe asebenze ndawonye kudale udwetshu, kudale ingxabano, kwenziwe ubukhokheli obukhona. Nxa lihlanganisa abantu, abantu bayabuzwa, abantu kuyakhulunywa labo, abantu kuyavunyelwana. Awufiki ufuqa abantu ngegekredita nje uphonge ufuqa ngathi ufuqa izini uthi wena sokuyilokhu. Kade silapha seliyilokhu. Hayi, abantu abakufuni lokho. Kufunakala idemokrasi, kufunakala ukubambisana ndawonye ukuze sizwisisane ngokuhlala kwethu, ngokusebenza kwethu. Lokho kuyenza ukuthi amaphathi asebenze ndawonye. Kodwa lokho okwenzakeleyo kudalwe ubukhokheli obusuke bakhangele ukuthi bona buyatholani. Hayi, mina nxa sengithole isikhundla lesi, kumbe nxa ngizathola isikhundla lesi, kasiphonge ukwenza ungasabi le ndaba labantu, ungabi le ndaba lozulu. Abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi abakhokheli abantu abagamileyo. Bayakwazi ukuthi abakhokheli njengoba sibabona umgabe ukuthi baganga okungakanani. Sake sababona umgabe bedilize izaphu, beginya izaphu. Abantu bayakwazi ukuthi izinto ezinjalo zimbi, njalo kabafuni ziphindwe. So yikho kusuke kwadala inkenenkene yonale. Kodwa hhayi, ngithanda ukwazisa abantu bezimbabwe ukuthi hhayi, sisiyaphambili. Sokusetshenzwa.
Ngokubona kwakho, kuyini okungenza ukuthi ama coalition wona la amathathu asekhona abambane?
Kuzadinga ubukhokheli, ubukhokheli obuphezulu, abantu abazakuthi thina hayi, Zimbabwe first. Kasike sikhangeleni ukuthi singaqhida njani udubo lweZimbabwe. Singakhangela njalo kuzakuthi i-coalition yekhodi ekhokhelwa candidate yakhona u-Elton Mangoma, i-alliance MDC ekhokhelwa nguTswanirai, i-Rainbow Coalition ekhokhelwa uJoyce Mujuru. Sikukhangele ukuthi singakwenza kanjani. Kodwa kudinga ubukhokheli not obu-myopic, not ubukhokheli obufuna ukuthi mina yini yini kuphela, le party yami yini kuphela. Hayi, kufuna okuvulayo.
khona okubangela ukuthi amabandla la okwakathesi engahli abambane i-coalition ibe inye kuyini kahle kahle
kuningi khona okwenza ukuthi kungabi lula ukubambana kodwa cha loba kunzima kungakanani kufanele ukuthi abantu babambane ngoba ushupho olukhona eZimbabwe ushupho le-economy lwendlala elokudubeka elokuswela imisebenzi lokuvalwa kwamafektari elokuswela imali lolo shupho yilo kumele lisitshele njengabakhokheli bonke ukuthi hayi asisebenzeni ndawonye kodwa kwakathesi abantu basazwana amandla kunabanye abathi athina silabantu abaningi yikho kumele kulandele thina hayi thina seke senza lokhu emuva ngale sile history yokwenza lokhu yikho kumele elethu ilizwi libe ngeliqatha ukuthi nxa sikhulume thina kulandele thina zonke lezi zinto ziyavimbela ziyimigoqo ukuthi kungabi le grand coalition.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga abalaleli.
Lo ke ngumnumzana Gordon Moyo owayengumphathi ntambo. Unobhala jikelele webandla le People's Democratic Party PDP. Ebesikhuluma la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065-15460 Lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya ukuthi abesifazana emaphandleni baqhube njani ihlandla lakuqala lokubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BPR. Asizweni ukuthi silobani ecingweni.
Ibizo lami nguJosina Zaha, ngisegwanda North, ngisesigabeni ukuthi ewenlo, ngisebenzela i-organization e-Women Development Association in Zimbabwe. Sina ngapha esigabeni sethu eGwanda North, ihafu yeGwanda North, asikayitholi i-BPR ukuresesa lokuya. Imitshina ayikathi sifundisa abantu ukuthi balindele ngoba kuthiwa umuntu oza resesa kumele ayithatha incwadi yakhe ukuthi uhlala kuleyo ndawo ayithatha kubani isobhu. Ngokuhamba kwethu sifundisa abantu sesibona ukuthi i-education leyo, imfundo leyo ifuna ukuthi ifike sokuyisikhathana kuze ifuna ukuyifikeka ngesikhathi esisemuva ngoba abantu abakazi ukuthi kungani besuswe kuleyani irejista endala leyani besizele sivota sivota sikhona kwehlukene ngani phakathi kwakho lokho esisizekeleyo sizama ukubatshengisa ukuthi ha-a sikhathesi sizesiqalisa ngemitshina sesiyize lathi kwamanye amazwe ukuthi singasincedisa ukuthi sivote ngoba sihlala kulamabhosi yakhe somabili bobababethu abafayo mina ngomnyaka olwana sivota ngo-2000 okokugcina elamibizo kafisa tota likingekho avota kanzima athi ukuthi kathi kukani mina nganizele ngivota lokhu engafika ngo-1980 ivota amavoti esengekho ukuthi bantu badinga ukuthi i-voters education liyana ngayiya iyanzisa sibili isikhathi kwezela ukuthi kwafanisa ukuthi sezwe ukuthi ngokubhala kwethu i-constituting ikho sokwenze sangisazizwa lokhu futhi sisinte ngalela phadi amabhuku lana akade sila
labo eselibatshelile bangani bayakuzwisisa lokho
ye labe sembatshelile kusukela ngomvulo lentokho engihamba mbatshela hayi bazwisisa sithi ukuthi kumele sivote kube sokusuka lalabo abanye abantu abangathi ngabamapolitics abanye bathi hayi lokho yinto yokukhampena kwathi zamusa sithi hayi mina kangikhulumeli ngokuvota ngikhuluma ngokuthi umuntu abe kurejista kurole yerejista thina ethu organization zele kanti athi ngezepoti sisebenza la bonga ena ne ukuthi batshele ukuthi sesishintsha kathesi indlela esasivota ngayo sesiqalisa indlela yokuthi siregiste kusa akukhathalekile ukuthi wakwaregiste kodwa ayila besengihambe ngabo kungani sebefunele ingxaki engenjengani ngiyasikhathaza ukuthi asilatransport esibhotisa yonkinda sihamba imango emsikana kasihamba ngenyawo
kodwa bona omama babuye emhlanganweni yenu
umsebenzi besiwenza ukuthi sicele inkokheli zethu sibabize ngathi kuleyani izikezi la esasicelile enyiwade ukuthi sisukuwadi sethu abantu abangangama-300 abantu ezisilalela ngovulo ekile sikokheli endaweni yeso sithole inkokheli ezingu-14 yesilalela sengibize lokhali zabantu beso sibile abantu abangu-100 izakhamuzi ikhuthazo yabantu bakithi baseGwane ikakhulu ngisikulela kubobaba labomama labatsha laba abeyibe sesibakhangelele ukuthi ibe sibakhangela ikusasa labo ukuthi bantu bakithi asihambeni ngobuningi bethu siyeregesa sihambeni ngobuningi bethu sibuze sibize labangani bethu ukuthi ake siboneni ukuthi i-DGR-ale ngalokho kade sihala ngakho ukuthi sibona izinto esingazisiye sizasiphathelani yona bona lo umnyaka
liyadibana lalo yini ihlupho loluyana labantu abangalancwadi zokuzalwa kumbe izithupha njalo kulo sizo elilitholayo
ngihlangane lomunye umama obuye wazatshele ngofisini yani wathi waselwa umntanakhe useselwe ngumntanakhe elabantwana ule-death certificate kamama kanina wabantwana kulapha kulencwadi kasobhuku kulencwadi yevela esikolo lapho abantwana abafunda khona bamisile ama-death certificate asesizeze endaweni esizeze ku-wat ate window bahamba edima lapho okwabe kwahlatshwa khona abantu abakhe ijeliseni yokuthi bayethini mina ngokubona kwami bebona ngoba nxa ngithele i-death certificate yomuntu ngaya kusobhuku lowa lapho engalahlela khona umntanami wasela khona ayesikolo lapho engifake khona abantwana ngisenizibuza mina ukuthi kati iklinika lama-death certificate sokuhambelana njani izanithala ikhanda uzamile eklinika eklinika bathi hhayi thina kungele sikunikele sabahlabasile abantu abakho kodwa ngokuthi abazalelanga lapha asikunike ke abantwana babhala i-death nxa engalahlela i-certificate kamani
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Josephine Majaha oweGwanda North asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi ke siyabonga sithandekile Mhlanga tele kancane ke ngikhiphe ibhabhalazi ingoma isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangela inhloko zendaba ebesilazo kanti kungani uZulu wesigaba semandebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba semandebeleni lamaqhawe egadade silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lilani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.